siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 21 kuNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi labantu lithi izehlakalo zokutshengisela elizweni kusolwa uhulumende zizaqhubekela phambili kunyanga ezizayo ngoba kusobala ukuthi uhulumende kalamacebo okulungisisa umnotho welizwe.
Ukudubeka lokhu abantu abaphakathi kwakho kathesi, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi izikolo sezizavulwa, amatishala ukubhadala kwabo kuyadonsa, kuyathatha isikhathi. Njalo uhulumende angikholwa ukuthi engabe lamacebo okuthi kusiya phambili imali uzayithola ngabo.
Kuhlelo lwabasakhulayo lamuhla uNtungameli Nkomo uxoxa lomlobi oyimbongi njalo uNjabulo Moyo, yena owethekele khonapha eMelika.
Mina ngibuye njengomunye walabo ababenza inhlelo ezokuthuthukisa izigaba kwelakithi. Ngingomunye osebenza eMathebeleland emakhaya njalo koBulawayo edolobheni. Ngisebenza labo ntanga ikakhulu kundlela zokubana bafunde ubukhokheli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Iningi labantu lithi izehlakalo zokutshengisela elizweni kusolwa uhulumende zizaqhubekela phambili kunyanga ezizayo ngoba kusobala ukuthi uhulumende kalamacebo okulungisisa umnotho welizwe. Umfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Institute for Social Transformation, ngomunye wabasanda ukuphatheka ekutshengiseleni kwenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise kunsukwana ezedluleyo kukhankaselwa ukuthi abantwana bengabhadaliswa imali yama-school fees ngoba uhulumende engayisebenzisi ngemfanelo. Siqale ngokubuza umfundisi Sibanda ukuthi abantu makhaza bayaphatheka ekutshengiseleni lokhu na, kumbe ngamalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo abantu ezenza lokhu.
Into esizayibona nxa siqhubekela phambili ukudubeka lokhu abantu abaphakathi kwakho kathesi, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi izikolo sezizavulwa, amatishala ukubhadala kwabo kuyadonsa, kuyathatha isikhathi. Njalo uhulumende angikholwa ukuthi engabe lamacebo okuthi kusiya phambili imali uzayithola ngapi. Ngakho sizabona abantu nje makhaza abangekho phakathi kwezinhlelo ezenhlanganiso ezizimele zodwa, sizawabona nje abantu sebevuka indawo yonke besithi hayi sokwanele.
Lani mfundisi beliphathekile kulokhu kujengisela.
Mina ngingene ngenxa yokuthi ngiyananzelela ukuthi abantu esibachumayezayo, abantu esiphila labo, abantu abayizimvu zethu sebedubekile njalo bakhathazekile kakhulu. Nxa sikhangela indaba nje yokudla, yokuthi umuntu athole ukudla ekuseni, okwekuseni okwemindlo kwantambama, balutshwana abantu asebekwanisa ukudla kathathu ngelanga. Nxa umuntu ekutholile kuyabe kunzima kakhulu. Nxa njalo sikhangela obaba, sebebaningi obaba abahlezi ezindlini abangakwanisiyo ukuya emsebenzini nxa ukuthi imisebenzi ayisekho, ama-factory avaliwe. Ngikhuluma kanje, silabantwana abaningi emavandleni ethu abafundileyo baqeda bathola ama-degree kuma-university ethu wonke la akhona, kodwa bahlezi ezindlini bayathengisa i-airtime, bayathengisa izwithi ezitridini ngenxa yokuthi imisebenzi ayikho. Ngakho ukudubeka lokhu lathi kuyasikhathaza kakhulu njengabafundisi.
Izehlakalo zokutshengisela seziziningi elizweni, kuzanceda yini?
Ngibona ngani, ngokubona kwami ngibona ngani ingungu le isikhale kakhulu okokuthi sizafika esikhathini sokuthi izadabuka. Ngenxa yokuthi nanzelela ukuthi abantu asebekhonona, kuqala kwakusiba ngabantu abangaphandle kwebandla leZANU PF, kodwa ungakhangela isisu nanzelele ukuthi khathesi sokukhonona abantu abangaphakathi kwebandla leZANU PF. Kugoqela labantu abalwela ilizwe, kugoqela abantu ababezintanga zeZANU PF, kugoqela omama ababekhona phakathi kwe-party ZANU PF. Kutsho ukuthi ngendlela indaba le esihamba ngayo, mbona ngani ayisoze ikwanise ukuthi kuqhubekele phambili ngenxa yokuthi uhulumende ambona ukuthi uzokuthola kuphi imali. Ngoba nxa engala mali, ukukhonona lokhu lokukhala kwabantu kuzaqhubekela lokhu kusiya phambili.
Lo umfundisi uSeni Sibanda owenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Silokhu sikudaba olufanayo siphinde saxoxa lo nkosikazi Sipho Dube omela iBrightbridge East edalele parliamente.
Umumo lokhona uhlukuluza wonke umuntu, especially nalwana umumo ukuthi abantu ebhodi abavalele izinto kuyahlukuluza abantu. But okusalayo ukuthi abantu bangani balokwesaba, abantu bangani balokukho, lokhu kuhlukuluza abantu bademonstrate, abantu abanye babotshwa. And then kwesinye isikhathi umuntu sebotshiwe ngahambe ejele, sokufunakala imali zokuthi akhutshwe abe ngaphandle, omunye uyabe mhlawumbe uyeripota wathi wathi. So abantu befuna ukutshengisela abayesaba ukuthi batshenzele, omunye abe sesabele ukuthi uzabotshwa. Abadala bakhanya bayabhuqa ngamadela, inkomo sezindala sezikwatama because umuma usamanga kuhle.
Bona abanye benu ke abezana uPF.
Kathesi okwenzakalayo khona phekutshengiseleni khona okade kukhona, kule khona laba abanye asebebona ukuthi kwakhonanti ukuthi indlana ayi ukuthi ayiboni ngelanga linye, sebebona besilabo abanye labo kudemo, but baye besenza besesaba ngokuthi anti vele bahlezie ngabantu abayithiselwayo. Ngokuthi kathesi umumo uyizwa sithi izinto azisakhambi kuhle, anti yabona lama-ovethi lawo abantu abayiwo ababeqinisa iphathi leyo. Sebe ngani vele labo sebenjani? Hayi sebe ngani sebebona. Enye into ehlupha yabona ukuthi ZANU-PF ine problem yokuthi anjengona ama-office wonke kahulumende, wonke ama-organization iyabe ifuna ukuthi i-control. So iBrightbridge i-problem ekhona yokuthi abantu abayiba bakuma-organization, each office ye-government ka iyesaba, bayesaba abantu abadala. Sike umuntu uyambona ulesikhundla esikhulu lama-degree, lama-diploma, but uyesaba ukhontrola ngomunye umuntu njongela la lani, kodwa ngenxa yokuthi wesaba khonokho ukuthi wesabele umsebenzi wakhe. Enye into yehluphayo ukuthi anisesesabele umsebenzi.
Lowo ngunkosikazi Sipho Dube omela iBrightbridge East edalele parliamente. Sixoxelaye ekhona le eBrightbridge. Izakhamizi zeBhambathi ePlumtree sezikhonone kakhulu ngokuqhatshwa kwabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele lesikhalanga emngcelweni weMaitengwe ongena kweleBotswana. Izakhamizi lezi zithi abaningi abasebenza emngceleni lo bakhuluma ulimi lwesiShona, ngitsho labathanyelayo okusuke kubadide ingqondo bezibuza ukuthi kambe kungabe kuyikuthi bona abenelisi ukuthanyela na ukuze bengaqhatshwa kanye labantwababo. Kodwa kuqhatshwa abakhuluma ulimi abangaluzwisisiyo esigabeni. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana Moki Ncube, yena ochasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo lontungameli inkomo weStudio 7.
Kufanele kube nezisebenzi izakhamizi zakhona lapha around wadithele zile nemisebenzi khona laphana. Okuqakayo kulami yonke ngakubona bekulabadala ababili umnuko lesiwanda yibakade bevula igedi khonaphana bengamasecurity. Isikhathi sonke sithi bavula ibheda yibo abadala kade besebenza khona laphana bengabe ekhaya. Kuke kathesa mhlawumbe kune-2 months sebakhitshwa kwazofaka kwethi shoneni. So balamela nje kuke kwaba le mhla lapha abamfana bethethe khona ngale batswaneni ngahamba ngabahlangabeza ebhoda abatswane. Sikhethe sibuya labo laphana sikhethe ukuchayisa nje sesiya khona lapha negedi nje siyaphuma. Into eyangimangazayo eyangicaphulayo wabuza nalo security egedini wathi khona umama lo angangenayo wathi manje umama lo angangobakazwa wathi ayi akunamanzi. Wayekhala ukuthi khona unamanzi yini ebhegini ngakuthi mayithi fried bag sekekawukuthi kayivulaavula ebhegini. Umama lalo waphendula isekurithi athi hayi angingavula emini ebhegi. Yazise le yangimangaza yangicaphula yito yakuthi sakhana kakhulu siphela kubakhokheli namakhansili yezinduna nabosebhuku abayazi ilungelo yabo ngoba idoda leyana sesikhontrolwa ngabantu esingabaziyo. Bathumele namakhansili bakhangele lo MP bakhangele akuhlela yena umuntu wesiNdebeleni osebenza khona lapha yikho esikhala ngakho bazenzela intando yabo wahamba renza
obathini bono kansila nxa likhulumisana lapho?
Sithetha bazama ukukhuluma into kwakhona so bayesaba kwabazilingile nabo izinduna sizinduna sizilombinga sizinduna sizinduna le chief madlambi loba sesikhala mawungena lebhekwane abantu abakhina phakathi namakhalanga abantu abavula igedi namakhalanga so even noma eSouth Africa mawungena eBhayibhile yathola amachangane khona ngale mawungena lapha yazi kunjalo but le yakithi leyi yazi siyamangala and then izinkokheli zithuli zikhangele vele kazilayona ivoyici abadala bayesaba kangikwazi ukuthi bayesabani kakhulu sethi ngathi izinja nje lezana sezithothela amathambo sokuthi idla abanye abantu singabaziyo.
Lowo ngumnumzana Moki Ncube, isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Ke silijike kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomlobi njalo eyimbongi umnumzana Njabulo Moyo yena ongapha kwelemelika okwamanje. Moyo ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ba.
Ungasitshela ukubana ufike nini khonapha eMelika njalo uhamba ngaluphi uhlelo?
Ngifike kuviki eliphelileyo ngihamba ngohlelo elibizwa ngokuthi Community Solutions lona olujonge ukudinga indlela ezintsha zokuthi sikhulise izigaba esifela kizo njengabantwana abangabakhokheli emazweni amaningi agoqela i-Africa, i-Asia ne-Europe. Lolo uhlelo luhlelo olusekelwa lilunga likahulumende waseMelika njalo lujonge ukubana luthuthukise indlela esiphatha ngayo inhlelo kumazwe esivela kiwo njalo lokuthi sifundisane njengabontanga ukuze sithole indlela ezinhle njalo ezilula zokuthuthukisa izigaba zethu.
Wena ubuye nje ngomlobi?
Mina ngibuye njengomunye walabo ababenza inhlelo ezokuthuthukisa izigaba kwelakithi. Ngingomunye osebenza eMathabeleland emakhaya njalo koBulawayo edolobheni. Ngisebenza labo ntanga ikakhulu kundlela zokubana bafunde ubukhokheli, indlela yokubana bafunde ukulungiselela ikusasa kwabo. Ngingathi ngiyafundisa kakhulu kuzinto ezishiyeneyo ezigoqela ama-youth
emakhaya lakoBulawayo. Lapha nxa ukhulumisana labo abatsha ubafundisa kuyini kahle kahle obafundisa khona ngobukhokheli?
Okokuqala ngibafundisa ngokubana kumele bebe lesibindi sokukhuluma lokumela izifiso zabo. Kungabe kuyizifiso abathayela ukuzithola kubukhokheli belizwe kumbe ubukhokheli bezigaba. Lokhu kuyananzeleleka ukuthi ontanga esikhathini esiningi bakhangelelwa njengabantwana abangela kokutsho ezigabeni. Kukanti kusasa likibo, kukanti ontanga labo bangenelisa ukubana bakhulume into ezilomsoco ezingathuthukisa izigaba. Njalo sibuye sikhangele inhlelo ezifanana lempila kahle ezigoqela i-HIV ne-AIDS khona okuyizinto sokuqede ontanga kakhulu. Lokhu siyancedisana kubana sidinge indlela zokuzivikela njengakontanga. Sikhuthazane ukubana siziphathe kahle ukwenzela ukuthi la mathuba ethu athuthuke.
So lamaviki amabili ukhona apha eMelika njalo uqalile uhlelo lwakho. Ungasitshela kukhona okubalulekileyo osukufundile ngobukhokheli?
Esengikunanzelile kakhulu ukubana njengomkhokheli kuyadingeka ukubana ubekwazi isimo sabantu, ubana abantu imizwa yabo imenjani, izifiso zabo zimenjani. Ngobana kwesinye isikhathi njengabakhokheli singaqhubeka sisebenza, singaqhubeka sisenza inhlelo, kukanti lezi nhlelo ngaziphathisi abantu. Ngiyananzelela kwele Melika ukubana abantu balakho ukukhululeka, bakhululekile kakhulu ukubana batshele uhulumende, batshele ubukhokheli ngalokhu abakufunayo bona. Njalo siyananzelela ukubana banamalungelo asekelwayo kakhulu njalo alalelwayo. Lapho esibona ubukhokheli obakhethwayo budingwa njalo bubizwa enhlelweni zezidaba ukubana kukhulunyisane labantu. Nxa sokukhulunyisene kungasaphumanga inklomele ekhangelelwe sibona abantu belakho ukubana baqhubeke beze befike emabangeni aphezulu awezomthetho.
Abanye abasakhulayo umoyo mazwi banongathanda ukubatshiyela wona okwamanje.
Engithanda ukuthi ukubana njengabontanga masingabi lobuvila. Ngobana lami ukuze ngingene kulelu hlelo kungenxa yokusebenza nzima, kungenxa njalo yokusebenza ngiqakathekisa isikolo. Ngiyakhuthaza ukubana ontanga siyazi ukuthi isimo sinzima, imali kayikho. Kodwa kwesinye isikhathi yona le esiba layo encane kuyadingeka ukubana siyisebenzise ukubana sizithuthukise thina okokuqala. Nxa sesizithuthukisile thina saba lolwazi kuzasiyenza ukuthi senelise ukuthuthukisa izigaba zethu.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umoyo njalo limqotho lelo, siyabonga.
Ubonga mina kakhulu.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomnumzana Njabulo Moyo ongumlobi njalo oyimbongi ongapha eMelika okwamanje. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ntungameli Nkomo. Lilale.
Siyabonga Ntungameli.
Isaziso eziqakathekileyo senguquko enhlelweni ze-Studio 7 kusukisela ngomvulo mhla ka-29 Ncwabakazi 2016, umsakazo wakho we-Studio 7 uza kuma ukusakaza ngolimi lwesiNgisi. Loba kunjalo, indaba eziphathelane leZimbabwe ngalolu limi zizaqhubeka ziphuma kunhlelo ze-VOA English to Africa ezithi Africa News Tonight ngomvulo kusiya ngolwesihlanu, kuthi ke le Nightline Africa ngomgqibelo langesonto. I-Studio 7 izaqhubeka isakaza ngesiNgisi kuhlelo Live Talk lona osoluqheliswa emsakazweni weradio ukuze lube lihola elilodwa, hatshi ingxenye yehola obekuyikho khona kathesi. Lizaba lakho ukuqhubeka lithola indaba zesiNgisi ebulenjini beweb. Sizaqhubeka sisakaza ngesishona langesiNdebele ngomvulo okusiya ngolwesihlanu okwengxenye yehola ngalimi lunye, kuthi ngomgqibelo langesonto lalo luqheliswe lusiya njalo kungxenye yehola ngalunye. Ukuze lithole amagaga esisakaza kiwo, yanini kuwebsayithi yethu ethi www.voashona.com loba ku www.voaindebele.com. Uhlelo lwesishona lolwesiNdebele lusakazwa nsuku zonke kusukela ngo 7 ntambama kusiya ngo 8 pm kumagagasi athi 15460 6065 4930 shortwave laku 909 mediumwave. Uhlelo lwe-Live Talk lusakazwa kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 ntambama kumagagasi awe 6065 15460 ushortwave laku 909 mediumwave. Inhlelo ze-VOA English to Africa olwe-Africa News Tonight ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kusukisela ngo 8 ntambama kusiya ngo 8:30 kumagagasi athi 6080 155080 laku 17530 ushortwave. Uhlelo lwe-Nightline Africa ngomgqibelo langesonto kusukisela ngo 8 ntambama kusiya ngo 8:30 kumagagasi athi 909 le 4930 mediumwave.
Asizweni umculo ka Omega Mkhululi Mkhosi Ndlovu, yena ocula ese South Africa wodwa edabuka enkanye. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Iningi labantu lithi izehlakalo zokutshengisela elizweni kusolwa uhulumende zizaqhubekela phambili kunyanga ezizayo, ngoba kusobala ukuthi uhulumende kalamacebo okulungisisa umnotho welizwe. Izakhamizi zeBhambazi ePlumtree sezikhonone kakhulu ngokuqhatshwa kwabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lesiNdebele lesikhalanga emngceleni weMaitengwe ongena kwele Botswana. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.